Yeah, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izalo ibelokhi ilokhi iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi, bebuyisela umkhonomo emuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifana nezokuthi abantu bezalo kabakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezalo ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya bale lokhu besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacela benanzelela ukuthi wonke umuntu ulelungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela abanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga European Union phikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibone ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isiyangise ukuwaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto azikami kuhle kweleZimbabwe, njalo akukho okuwodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangu
abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazilamsebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazilamazinyo kazilamthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
La engelamsebenzi bangabe behluphekelani ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcekeni ukuthi mhlawumbe i-Europe kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana nalesi yibonileyo, ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla leZANU PF ekubulaweni kwabantu.